Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo eli-Ivory Coast ligxekwe le-Democratic Republic of Congo ukuthi ele-South Africa lizanqikelana le-Nigeria kwisigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba womane lawa maqembu ephumelele kwisigaba se-quarter final. Olandela lemidlalo uNhlanhla Mchinda uthi iqembu le-Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo iqhutshelwa ngakibo lidlulele kwisigaba esilandelayo njalo esingesokucina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A i-Nigeria Ivory Coast lezi final then lezi ezinye uthuthi zizadlala i-third and fourth place ngoba ma ngithi ngiyakhangela laphana i-South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela yadlala ngokuqinisela nani nani kodwa i-Nigeria izanqoba ku-South Africa then i-Ivory Coast izanqoba ku-DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufanele kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye lele-Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili but i-Nigeria izafika kufinal isidle i-South Africa njalo i-Cote d'Ivoire iza kudla i-DRC zingene zonke kufinal. I-Nigeria isiphikile sidlala kuthi njalo i-Cote d'Ivoire isisebenzisiwe home-advantage imfakele lama-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu layo elendazele Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo ye-semifinal.
Ngiyawabona ama-semifinal siyadlala sithibili but kuzima ukuthi naw ngi-predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyi-final ngathi kuzima ngoba mbona aneziseleyo ngamadoda adonsile amasoyisi. Uhlupho yukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani i-South Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane elebafana bafana.
But nazosikhangele kakhulu thina sisa omakhelwane bethu bengithe kakhulu vele omakhelwane bethu that is isibele something esibambayo omakhelwane bethu South Africa bengene ngoba that is same sikhangelele khonapho ukuthi njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva so siyabafisela inhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayinga ingene khonaphana.
Isiphathamandla sebhola labesifazane osibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu le-South Africa lizadlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama-big names i-Nigeria but i-problem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangele i-South Africa. I-South Africa is about 7 or 8 players. They're playing week in, week out bonke. They understand each other more than laba bantu. I-Nigeria ngathi kuyabe kudlala ama-names bengama-individuals but i-South Africa they understand. Ukhombona ngathiwa bengawina.
Ohlala elokitshini leMzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu le-South Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngibona ngani sibili ingayithatha. Ngibonani ngaba yi-South Africa ngoba ngendlela abaziganayize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha i-Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyi-survivor elukuzeni emdlalweni lo ungakhangele ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini khona okukhanyayo.
Imidlalo ye-semifinal ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu le-Nigeria lizadibana khona lele-South Africa ngehola lesikhombisa ntamba kuthi ele-Ivory Coast lizadlala lele-Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhla zilichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngingu Joseph Njanji.